Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 25 kumfumfu 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini awemonumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Abe ofisi yomeli we Israel eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu ele Hamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamandla kagetsi okuqala namuhla ngamasenti amabili kukilowatt inye ngayinye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini awemonumutapa eHarare zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square zitshengisela ukukhonana kwazo ngezijeziso ezibikwa zafakelwa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga utshele lumbuthano ukuthi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni edlula ikhulu amadola eMelika, $100 billion, ngenxa yezijeziso zomnotho lezi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eleZimbabwe, ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa. Ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square, uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eleZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe, isimo sezibhedlela, izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu nelungelo lethu lokuzibusa.
Bebe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe, kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli, unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lowo, unkosikazi Sekai Kadande, uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe, esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe, sebethwele nzima and sebekhathazekile ngalolo luntu olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe, abantu jikelele iZimbabwe lesadaki sikhathazekile. Ukubuthana esikwenzile okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungave kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini, kumbe bengakukhipha yini, singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi, ngokuthi mthwakazi sethwele
lokho. Kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe
sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama sanctions sina sithi hayi ama sanctions amelanga abe khona ngoba sina sesizaqeda isikolo lapha sina sikuba lemsebenzi yabe isibhadala sifukuba le lama business ethu abe isibhadala kahle kodwa ninxa ama sanctions lawa ngiyeke sikhona ukuthi sibe lama business aphumelelayo ngoba ama sanctions akhona but singa kuthelwa ama sanctions lawa siyaphumelela kanye
kodwa incitshiwe zomnotho esebenza lenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi ukumele uthiwe ngalo hulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo hatshi izijeziso
singakhangela umkhono emwethu sudabukile singade informal economy kulabo golide kulabo lithium kulento ezinjalo kulamanye amazwe njengabo Cuba athula ama-sanctions abangelaludo so mina kimi singathi silama sanctions kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold labo bani bethengisela uzibani bani kubo Dubai yikho sithi indaba yama sanctions kayicacanga
lokho kusekelwe ngumsekelo wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziva
Corruption is the greatest sanction against the people of Zimbabwe. You intensibulale umkhono welizwe ngenxa yokubana imali yatshontshwa laba abacollected to ZANU-PF babavunyelwe ukubana ke benefite kuma-resources eZimbabwe mwaka elelitha iyatshitsha eZimbabwe okungekho emthethweni kodwa umhlaba wonke kade sisiya kumabhanki thina we are the biggest producer welitha e-Africa fanele ukuthi ngaba ama-Zimbabwe kade sibaphile impilo engcono ngabe kule mithi esibhedlela ngabe imigoqela amapodolo ngabe izinduna labo bonke ke abasemaphandleni ngabe bayabhenefitha
kusenjalo abasekeli bebandla le-ZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli wemelika kwele-South Africa ePretoria betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwe leZimbabwe zesulwe ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Africa oweSADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa leZimbabwe abenhlanganiso zomanyano oweSADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eleZimbabwe zesulwe ekunanzeni usuku lolu olweSADC Anti-Sanctions Day umgcini sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahati uthe uyasekela isicelo sikamgcini sihlalo weSADC umongameli João Lourenço wele Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe izigodlo zabameli veMelika Bilitani lawe-European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNdodolozi Ndlovu.
Abehofisi yomeli we-Israel eZimbabwe basole kakhulu okwenziwa ngabeqembu eleHamas empini labo bekuchaza njengesihluku esiphindiweyo ukwedlula okwenziwa ngabamanye amaqembu abizwa eMelika ukuthi ngawama-terrorist agoqela o-ISIS bekhuthaza abeHamas ukuthi babeke phansi izikhali. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngummeli we-Israel emazweni abalisa iZimbabwe, Zambia leBotswana, unkosikazi Ofra Fari, emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe enkundleni yebulenjini eye-Zoom. Unkosikazi Fari uthi ilizwe lakhe kalilwisani labe-Palestine, kodwa leqembu eleHamas elibizwa ngabeMelika ukuthi ngamalwecatsha awesi-Muslim awedlulisa amalawulo.
Yes, unfortunately, Hamas is still calling for the elimination of the state of Israel. This is not a peaceful.
Ukuthi abe Hamas lokhe besakhangasela ukushukuluzwa kwezizalwane zase-Israel.
Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sehofisi yomeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Lawrence Socha, laye osole okwenziwa ngabe Hamas kwele-Israel.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Thina njenge United States siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo njalo siyagcizelela kwezokulondolozwa kwemithetho yezempi.
Kodwa omele iPalestine kwele Zimbabwe umnumzana Tamra Al-Masiri uthi okwenziwa ngele Israel ngumbhuqazwe oluqondiswe ebantwini belizwe lakhe abangahlomanga okumele kumiswe ngabamazwe omhlaba.
We want actually to increase our disaster and our suffering.
Bafuna ukuqhubekisela phambili udubeka kwethu.
Isikhulumeli sehofisi yabogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Livid Mugejo, uthi eleZimbabwe likhuthaza ukukhulumisana kwamazwe omabili ukuqeda impi.
We don't support the current war currently going on, but we support dialogue. Zimbabwe is for dialogue. This issue can be resolved through dialogue.
Kasiyisekeli thina impi ekhona, sikhuthaza ukukhulumisana. EleZimbabwe likhuthaza ukukhulumisana ngoba lolu daba lungaqedwa ukukhulumisana.
UThabani Dube oyintatheli zindaba njalo elikholwa lesi Islam uthi impi phakathi kweIsrayeli lePalestine ngeyokubangisana umhlabathi.
IHamas aso terrorist group namaPalestinians alwelilizwe labo ukuthi badefend iland yabo, badefend ama-rights abo from Israel. Ngoba sonke siyakwazi ukuthi Israel by 1948 yayingekho, abantu abalethwayo ePalestine and then baqalisa ukuthatha ilizwe labantu laba. So ukulwela ilungelo lakho aso terrorism.
Kodwa umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church in Zimbabwe uthi akamangaliswa ngokwenzakalayo ngoba kuvele kukhona laseBhayibhelini ukuthi kuzaba lempi ezinje. Abeofisi yommeli wakwele Israel kuleli bathi okwenzakalayo kwabangelwa yikuhlasela kwezigebengu zeHamas elizweni labo mhlaka 7 kuyona le inyanga kaMfumfu, zabulala ngesihluku abantukazana abedlula inkulungwane 1400, iningi kungabesifazane asebekhulile labantwana, njalo lathumba abafika amakhulu amabili 200. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
UZulu weZimbabwe ukhala ngokukhuphuka kwentengo yamagetsi okuqala namuhla. Inkampani eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethule umbiko wokukhuphula intengo yamandla kagetsi ngamasenti amabili kukilowatt inyanga yinye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwamukelwe ngendlela ezichiyeneyo ngabaningi. Osomabhizinisi besithi lokhu kutsho ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke esebenzisa ugetsi. Umnumzana Thembelani Dube, unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ukuqonga kwentengo yamagetsi kuletha ukuthwala nzima kuZulu.
Ukukhwela kwentengo kagetsi kutsho ukuthi izakhamizi eziningi sezizakwehluleka ukuthi zisebenzise ugetsi njengoba kathi zivele zithwele nzima. Khonokho sokuzabangela ukuthi abaningi bahlala isikhathi eside beseminyameni kumbe besebenzisa amakhandlela, abanye njalo besiwa yilaba esibabona besiyadinga inkuni, okubangela esingathi khona ikugugudeka kwasendle. Kuza kuthi-ke amabhizinisi bagcina bekhweza intengo.
Umnumzana Mkhokheli Nyathi ongusomabhizimusi uthi ukukhuphuka kwentengo yamagetsi kutsho ukuthi le mpahla zokuthengwa lazo zizakhuphuka ngoba ngeke bathwale umthwalo lowo bebodwa, kodwa bazadlulisela phambili kubathengi.
I-effect yakhona akufanelanga isalele kumuntu olebusiness kuphela, izafanele ibe yi-shared cost. Ngakho-ke i-cost yakhona yiyo esizayiqhubezela phambili kulaba abasupportayo ama-customers. Okungangokuthi i-economy zonke izinto zizakhuphuka intengo yazo kusiyafika isikhathi esizayo, sizabe sesibona ama-price kumbe intengo isiya ikhuphuka.
Ikampani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, iZETDC, ichaze ukuba intengo abantu abakade bethenga ngayo ugetsi yamasenti alitshumi, i-10 cents, kukilowatt ibingeneli ukuba bakhangele zonke indleko ezikhona nxa kuphekwa ugetsi. Kungakho bethethe inyathelo lokwengeza ngamasenti amabili kukilowatt ukuze ibe ngamasenti alitshumi lambili kukilowatt. Ibike njalo ukuba intengo entsha izaphathisa ekuthuthukiseni kokusebenza kwabo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku. We'll be right back.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalela eParliamente lakweMelika awebandla lamaRepublicans asedinga ukuthi umnumzana Mike Johnson avotelwe ukuba ngusomlomo waleli dale. UJohnson lilunga lesine ukuzanywa ukuthi avotelwe ukuthatha isikhundla esachiywa ngumnumzana Kevin McCarthy osuswe ekuqaliseni kwena linyanga ngamaRepublicans esithi akasela themba laye. Umongameli Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden bemukele esigodlweni sabo ese-White House inhloko kahulumende wele-Australia umnumzana Anthony Albanese. Lokhu ngokuqala ukuthi umnumzana Albanese ethekelele eMelika ngemva kokukhethwa kwakhe kulesi sikhundla ngenhloso yokuzokhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Kuhlangothi lwenzalo eZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana John McKay Malava okunhlanganiso yabafunda esikolweni seSt Joseph AS St Joseph X Students Association St Jessa ohlala kwele Bilitane. Inhlanganiso le iphathisa izifundi zesikolo seJoshua Mqabuko Nkomo esasazwa ngokuthi yiSt Joseph kudala esisematobo eMathabeleland South ngengwalo zokubala, ulwazi lwemisebenzi kanye lemitshina yamakhompyutha.
Mina e-UK ngenza i-electronic engineering, kuyikuthi from eZimbabwe vele ngange-background of working ku-aircraft industry. Ngangisebenze ku-Air Force of Zimbabwe. And then ngasengishiyeka ngeza ngapha ngabuye ngenza i-degree in electronic engineering. Umsebenzi engiwenzayo lapha kodwa ngiyahlanganisa. Ma uhambile usemazweni abanye abantu, kumele ukwazi ukuthi khona ma ufuna ukuthi wenze certain things, kumele uhlanganise imisebenzi, ungali loku yi-one phela okupha khonokho. So sometimes ngenza i-support work, ngibambe yiyo sibili ngisebenze nakhona.
Sibuyele ekhaya ngale, ngibona kule nhlelo ezithiyeneyo elike lazibambabamba laphana, ihlelo lezi liyenza ziphi?
Inhlelo engizenzayo ekhaya engivolvisa kakhulu i-community development projects. Ngibuye futhi ngisize labantwana abanye at university levels or at primary and secondary school levels ababe lothando lokufunda. Ngibuye futhi ngisebenze kwezinye inhlelo zokwakha noma izikolo ezokuphathise kulungiseni izibhedlela ukuzakha, whichever way we get things. Nalaphana ngesikhathi kuchaya i-COVID ngaba involved kakhulu le group yami enza ngigxilekiwe kancane lapha kwi-SGS. Saba involved ekuthini uku-raise i-awareness kanti ba-understand ukuthi i-COVID kuyini. Sabuya sa-trainer abantu at village levels, baphiwa nama-resources okusebenza on the ground.
Inhlanganiso le ithiwani ibizo layo?
Kuthiwa yi-SGS, St Joseph's Ex Students Association. Sayiqala singabantu abafunde eSt Joseph's, iSt Joseph's Primary School leSecondary School. Kumanje iSecondary School sibizwa ngokuthi iMqabuko High. iseSt Joseph's eKezi, yikho engafunda khona. So sadecide ukuthi sibe le organization ezaripresenta isikolo, sitholele abantwana amabhuku, sibanikeze le advice on i-career guidance and things like that. In the process kwacina sokusibeka endaweni ezinayo ukuthi sesingena la ku-community, sesisebenza silungisa noma isibhedlela noma yini saze sagebha nomgodi ukuthi abantu in the community benze community projects abazaklina kiwo ukuthi bathi improve ama-facilities abo, ama-institutions afana lesibhedlela, lesikolo lani.
Kuyini osekwenziwe inhlanganiso le okubambekayo?
Njengangasesikolo khona lasesibhedlela esenza imisebenzi ebonakeleyo, sisayesadonetha ama-computers ku-primary school, laku-secondary sabathengela amabhuku. I think sisathenga from form 1 to form 3 okwakhathesi besisalwisana laka-form 4 ukuthi sitholele abantwana amabhuku to complement whatever they have from the ministry. iproblem esilayo ke ukuthi kusuka kube ukuthi khona kusuka kungabi probably le engathi kulondoloza lezo lawo ma resources esike siwaphile kodwa bese sizamile for sure ukuthi sithi supply the school with amabhuku abawafunayo njengama ex students
kulabo abaphuma elizweni leZimbabwe kanye lalabo abazama ukuthi baphathise labo bese Zimbabwe ungaba lenkuthazo ethini kimi
inkuthazo endlayo kubantu abaku diaspora kakhulu ithi yona asikhumbuleni lapho esasuka khona omunye lomunye umuntu lalapha asuka khona sithi for example isikolo noma isibhedlela noma sithi lidamu noma yini akhule ethola usizo yikho lokho kuyizo sinaka ukuthi lezo zinto kathi zikazisela maintenance and people in the country are struggling with the economic difficulties that they are facing asikhumbuleni ukuthi singafaka okungakanani thina akukhethelekile kuncane kukhulu kuba okuncane okufakayo lapho wasuka khona ngithi sabona abantu abasekhaya kulusizo kakhulu ngithi kibo futhi bona labo abasekhaya mangabe lincediswa ngabantu abaku diaspora respect for they bring akube ngeke community kungabi ngokomuntu ukuthi umuntu sezibonela ukuthi nanti ithuba lami ukuthi ngistartele njalo kumele bona babe yibo ama active leaders bona abantu abaku ground because it won't happen ukuthi umuntu ophandle kwelizwe njengani ayekhokhele inhlangano esekhaya
Lo ube ngumnumzana John McKay Malaba okunhlanganiso ye St Joseph Ex Students Association ohlala kwele Bilitane. Ikansili yakobulawayo ibika ukuba umkhuhlane wesihudo obuhlasele izakhamizi zakobulawayo siphelile kodwa izakhamizi zikhuthazwa ukuthi siqhubekele phambili zilandela ukuhlanzeka.
Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo bekulabantu abathathu ababanjwe bele cholera kulo yedwa ocatshangelwa ukuba ubulewe yiyo. Bekusahlolisiswa ukuba kuyini imbangela yokulahlekelwa impilo yesakhamizi sakobulawayo. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, ulandisa ngokwehla kwenani labantu ababulawa yisihudo.
Okweziki ezimbili ezintathu beze zehlileyo. Hatshi sesehlile yikho sithenge ukuqhamuka kwaleso sihudo sekwenza ekini akusekho bika outbreak is over in Magwegwe akutsho ke ukuthi ayizokuphenduka leso sihudo asizokuphenduka ngoba siyazi nxa ukuthapha lokhu usekhona ingaba khona leyo singaba khona leso sihudo siyakwazi futhi ukuthi kule kholera elizweni lonke
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi izakhamuzi zikazikhangele abantwana ngoba kuyibo abangajayelanga ukulandela ukuhlanzeka okwehlisa amathuba okumemethekisa isihudo.
Bele zikhangelelani lokuthi khona akula manzi ematepu, amanzi aclean, amanzi avela kucouncil. Kube kuba le ndawo ngesikhathi sile amaviki amabili adlule amanzi bengekho endaweni eziningi. So ngakhonokho nje ikholera siyesaba ukuthi khona ngahlasela abantu njalo sinanzelele abantwana abantwana yibo bangani abananzelele isikhathi esiningi thina abantu abadala siyakhuthaza ukuthi abantu bakhangele indaba zokuhlanzeka sabe lokhu sitshelana nabo ekliniki nje nxa sithe sanenzelela njengezakhamizi ukuthi khona sicabangele ukuthi kule nto enje imikhuhlane enje
udokotela Edwin Sibanda umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi uhlangothi olukhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane yedolobheni luhlaziya lokhu ngokubhoda emaklinika lukhangelisisa ngezigulane eziyethekelele lapho. Uthi ke kulenani elithile eliphezulu abalifakayo elithi nxa lingadlulwa kubikwe ukuba sekulokumemetheka komkhuhlane. Kube lenani njalo eliphansi elithi nxa lingasafinyelelekanga kubikwa ukuba umkhuhlane obumemethekile kawusekho. Ngokunjalo kumaviki amabili adluleyo amanani abephansi kakhulu emagwegwe okwenze ukuba bafike kusinqumo sokuthi umkhuhlane wesihudo sowedlule. Kodwa uqonqosele ukuba lokhu akutsho ukuthi isihudo ngeke siphenduke futhi ngoba uhlupho lwamanzi lokhe lukhona njalo uzulu lokhe engalandeli ngokugcweleyo indlela zokuhlanzeka. Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka, ikhansili yakobulawayo inanzelele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yisihudo abedlula kumakhulu amabili lasithupha i-206 iningi lingabahlali bephumula kwaphoqa idolobho ukuba lithi sekuqhamuke isihudo. Kunyaka kaNtulikazi kwakube lenani labantu abalikhulu lamachumi ayisichiyagalombili lengxenye i-185 abantu ababeficakala bebulawa yisihudo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abaya kwele Botswana besiyadinga ukuziphilisa bathi akulula elizweni lelo ngesikhathi amathuba omsebenzi engatholakali. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ubunzima obudalwe kungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe lapho amathuba emsebenzi asenciphile sokudala ukuthi abantu baqhubeke bephuma elizweni ngobuningi besiyadinga ngabaphilisa amazwe nomakhelwana afana leBotswana kanye leSouth Africa noma nje besuka ekhaya belethemba lempilo engcono. AbeZimbabwe bathi akulula kwamanye amazwe imisebenzi ingasatholakali lula. Iningi ikakhulu elingena elizweni ungekho emthethweni liyiphila imisetshanzanyana ama-peace jobs. Liqeda insuku lifole elangeni lethemba lokuthi kuzaba lontshintsho. Imisebenzi le igoqela kakhulu ukusebenza ezindlini, emapulazini kanye lakumabhizimusi afana lawokwakha. Umnumzana Given Ndlovu ohlala emzini weMokotsane ngaphandle nje kwedolobho leHabron uthi kunzima esitaladeni osebenza ukuthi acabange emuva.
Eyi hayi, impilo inzima eButswana lapha akubambeki sibili. Le msebenzi yakhona isatholakali kulezi nsuku. Womile ama first days lana kokungcono akathesi sokuthi kwaoma wesisilo ngama first job wonkona kuno ku sokutholakala nzima ngoba laba lapha abotsana labo vele sikukhangelele kikho kuno ku ama first job wonkona. So impilo koni isinzima lokho iwomi siyaphambili silo ukuthi sese siplan ukubuyela emuva ekhaya siyezama impilo entsha ekhaya ngoba lapha kupheleke lapha kono ukuthi uthole ukudlala ukuthi ukubhadala irent kunzima we kusi isikhathi ugcina useqisa izinyawo ungabhadelanga le rent yakhona. Hey,
uNdlovu wabuya kule Botswana ngo-2010 lapho athi wawungcono uma uqathaniswa la khathesi. Omunye njalo umnumzana Gilbert Ndlovu ohlala eHabron uthi yena usebophe umqondo wokuthi azibuyelele ekhaya ayezama ukuziphilisa khona.
Hayi, nabafowethu ngicabanga ukuzibuyelela ekhaya sibili ngoba impilo yalapha inzima. Akuphileki le ndawo leyo, irent, ukudla, hayi kuzima sibili, imisebenzi ayisekho. Akusela ukuthi singasurvive ngayo, sicabanga ukuthi sizivelele ekhaya, siphilele ekhaya ngoba senze mbona le mpilo ekhaya ingcono ngoba lapha ndakukutshona ngadlanga. Khuluma sonje inyanga siyaphela uma sithanda ufuna imali, imali yankhona iyala, akula mali, into zomile impela.
Kwabaphila bengelangwalo zokubavumela ukusebenza lokuhlala kwele Botswana bathi kusuke kube nzima amandla oba begijinswa abomthetho uma besithi bafula esitaladeni ukuyadinga umsebenzi. Umnumzana Mluleki Bhebhe ngomunye wabadabuka eZimbabwe abachasisa kabanzi ngenhlupho ababhekana lazo.
Bheka abantu bakithi esizweni sakithi abalapha kwele Botswana silohlupho olukhulu kakhulu. Abantu bayahlupheka noma libabona kwelela lendawo ayisisi ukuthi baphila kahle, bayahlupheka. Iningi labo sibabona sebebulalana, bagwazana, abantu besifazana babecina bethengisa ngokomzimba ngenxa yokuswela imisebenzi. Abanye bazuza imisebenzi kwesikhathi abanye kababhadalwa, abanye ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwenale ndawo. So kuluhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo ukuthi abantu bakithi bahlupheka okuphezu kwamandla kuthiwa sokuvela izingozi.
Ongomunye wabadala abakhanyela kakhulu umphakathi wabantu bekhaya eHabron lemizini eseduze, umnumzana Titus Nxumalo uthi kubazwisa ubuhlungu abakubonayo ngabantu bekhaya.
Abanye babuya bebancane kakhulu okusizisa ubuhlungu, bathi befika lapha bahlukuluzeka imisebenzi bengayitholi. Loba ngaze awuthole umsebenzi omunye mhlawumbe asebenze, nxa uphele namuhla kufana lokuthi kuphele yonke into, kasela lutho. Abanye njalo bayakhahlamezeka bayiswele imisebenzi, bazame abelokhu ethemba mhlawumbe siswelele mali yokubuyela ekhaya ukuthi angabuyela njani ekhaya, kanti vela angabuyela ekhaya uzafika enzeni. Akhathazeke kumntwana, abantwana abanjalo sibabona lapha sebesiba yingozi futhi ekuthini bona bodwa bangaxabana bazali njengalibona abantwabethu babulalana bodwa khathesi emazweni.
Unquma lothi uqakathekele ukuthi abadala ekhaya behlale bekukhulumisana labantwana abangaphandle kwelizwe bakwazi ukuthi baphila njani.
Abantwana bazali khulumisanani labo, nxa ulefoni yakho usekhaya hlalahlala ukhulumisane laye kumbe ngeWhatsApp, ufaka amagama umduduze umkhuthaze, libakhulisa abantwana ngamagama ukwenzela ukuthi bangaze bahlukumezeka bagcine besenza izinto ezingayisizo besemazweni angasowakwabo. Sicela ke wonke ama-stakeholders abe involved ekuzameni ukuchasa abantwana ngemfundiso.
inengi elingelama pepa abafinyele linhlelo esifana lokulolo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.